Kukhanya sibili ukuthi ngeke ngakhuluma lawe kumalanga ahluleyo lapha ngisithi mina hayi ungibuza usithi sokukhanya ngathi sokumnika amandla ukuthi ama supporters akhe akhanye esembona njengomuntu ongabuya khokhele njalo. Ngajinge ngakutshela ngathi mina hayi ngumlilo wamaphepha. I-politics ye-America iyaphangisa kakhulu, iyatshintsha-tshintsha. Kuthe nje konapho sikhulumile angithi base beziyamngenela laphana ekhaya. Ngoba yena wayezitshele ukuthi amaphepha la sewathethe, amaphepha la ngawakhe, amaphepha la uzasebenzisa okwakhe. Yiko ke base bemhlasela khona laphana, bemhlasela bahamba bathatha amaphepha la. Khathesi busesebuzimeni bokuthi ulicala khonoku ukuthi akwenze khonoku akwenzayo. Soke ke akukhathaleki, mina mbona ngathi akukhathalekile ukuthi angaze afake amaloya amangaki. Afake amaloya athini kasozaphumelele ngoba khonoko akwenzayo kuvele khona kungaphandle komthetho. Ngoba ungakhumbula uLiyane Viki sikhuluma ama-Republicans ayephumile wonke kusukela kubo senator kusiza kubo laba be-house kusiza ama-supporters ngokwangho besola kuhanjelweni kusiyahlaselwa umuzi ka-former president. Sekuzwakele ukuthi bazuzeni abe-FBI bathule zwi bonke akakho okhulumayo konapho sebethule zwi sebezithutha bonke ngoba izinto ezatholakala laphana emzini ka-Trump ziye sabeka vele akumelanga vele ngisho langeka vele akula muntu okumele ukuthi abe lakho kwamkana kuthiwe khona kusemzini wakhe. Sebethule zwi bonke bathule zwi bonke labana babekhuluma labana ngutshela mna nzithi akula lutho la umlilo wamaphepha. Mina mbona ngathi kuqala lakhe lizaba likhulu sibi ngatsho futhi ngathi mina ungumuntu olenhlanhla yena olenhlanhla ezintweni. Kodwa ke lapha mbona ngathi hayi bazamkhumbulozela sibili amboni ukuthi uzaphuma njani.